Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 1 Ntulikazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yakwazi ubani zani kufuna ukusebenzisa izitori zolezi kubana ke lungisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sithi nokubulawa ikakhulu kwamobhedin ali.
Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ocatshangelwa ukuba bathumbe ilunga lebandla lezanu-PF. Namhla uZulu weZimbabwe umanyane enanza usuku lokhumbula iqhawe lesizwe wakhokela impi yenkululeko uMuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Kuliveki kuWoza Friday silomculi uMichael Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amathathu abacatshangelwa ukuba bathumba ilunga lebandla le-ZANU-PF uMnumzana Nicholas Maxikanike ngoNhlangula. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babophe uChengetayo Musudu, uHakata Musudu lo-Aaron Chizemo.
Yes,
sesibophile abantu abambalwa. Siyasacubungula udaba lolu njalo zalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi kuhamba njani. Kodwa kwamanje engakutshela khona ukuthi sebebothiwe silabo khona ngale nkampeni yamapholisa. Sisahlolisisa sibone ukuthi kuhambe njani ukuthunjwa kukababa lo. Basincedisa ngakhonokho-ke esikuhlolisisayo njalo sibone ngazani kusiya phambili. Zabona ukuthi kwenzakale njani. Lesi isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubexoxa loJonga Kanemeri we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change.
La ma-members ethu e-TPC athathwe ngamapolisa ukuze be-questiona mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanu-PF owakidnaphwayo. Sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanu ifuna ukusebenzisa izitori zolezi kubana ke lungisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sithi nokubulawa ikakhulu kwamobhedin ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana ke beye emadale ukuyenzela ukuthi kucutshungule ukubana ke wahamba njani njalo ke ukuthi indaba ibe semthethweni besekupheleleni. Okuyinto esikhangelele ukuthi ngabe siyamapolisa ayenza njalo nxakuthunjwe abantu be-MDC nabantu bonke jikelele ikakhulu emanikaleni umntwana owathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amathambo ancwatshwela manje akuyaza ngalo kubana kwahamba njani. Kuyinto esizigamile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezindezele indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu iZimbabwe yonke jikelele.
Pho manje liza kwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba kuthiwa bathumba umuntu lo?
Sive ukuthiwa-ke bahlukunyezwe ngamapolisa-ke so yikho simele ukuthi amaloya engahamba-ke kuze bethole amaloya azabancedisa njalo sibekwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana sesi engeza amapolisa-ke ngaludawo.
Ye, singathi lithume amaloya avela ngaphi amangaki njalo ubona ngazani bazakwenza njani?
Amaloya-ke avelela eMtare abamelela amalungelo-ke ama-activist njalo-ke sikhangelele ukubana-ke si-asethene ukubana-ke bafuna benze njani njalo lokubana ngoba okwamanje size kuthiwa bathethwe ngeqala le-kidnapping. So amaloya-ke sazahamba khona ngale-ke ehlanganisela u-advocate Jabuka ozabe ngamanye wamaloya azabe khona ukwenzela ukubana size nje then nxa sisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana-ke i-charge yakhona ivela ngaphi njalo-ke bakuthatha ngaphi ukwenzela ukuthi bekwazi ukubana-ke siya-intervena njani siya phambi.
Umnumzana uStalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change besixoxa laye eseHarare. Namhla uZulu weZimbabwe uManyane enanza usuku lokukhumbula iqhawe lesizwe. Wakhokela impi yenkululeko omuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Uchazwa ngabaningi njengomuntu owayethanda ubuthula emanyanisa abantu bemihlobo yonke elizweni. Lokhu yikho okwenza wabizwa ngegama elithi Father Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
UNkomo walela inkululeko yeZimbabwe ekhokela ibandla lezaphu njalo engumholi weviyole Zipra. Wavalelwa ejele okweminyaka elitshumi nguhulumende wabahuquluzi esethethwa icala lokufuna ukumgenqula ngenxa yokukhokhela kwakhe umzabalazo okukhulula iZimbabwe. Ngomnyaka ka-1979 iphela impi yenkululeko ngemva kokugqitshwa kwenkulumo ezeLancaster House kweleBrithani. Ababezinze phansi komanyano owePatriotic Front babuyela elizweni sokusiyaqhutshwa ukhetho olwe one man one vote. Ekuphindeleni kwabo ekhaya, owayekhokhela ivuyo lebutho lezandla elaliphansi kwebandla lezanu umnumzana Robert Mugabe wamjikela wathi bona bangene kukhetho njengezanu hathi njenge-PF. Wahle wahlephuka umanyano wePatriotic Front abantu bengazwisisi elizweni ukuthi bavote njani okulapho kwanqotshwa khona izaphu eyayikhokhelwa nguye. Ukuhlephuka komanyano kwahle kwadala inzondano phakathi kwamabandla amabili izanu lezaphu PF okwagcina kukhokhela ekutheni uhulumende kaMgabe asungile ucuku lombhuqazwe owegugurawundi wabulawa abasekeli bakankomo abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abanye bahlukuluzwa kabuhlungu amanxeba abo abanye babo abalokhu belawo kuze kube manje. Wathi ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu bakhe wagcina evuma ukukhulumisana loMgabe bahlala phansi bakhulumisana umlotha okulapho bagcina sebelobelana isivumelano somanyano ka-1987 eseUnity Accord. UMgabe wala ukuthi ibandla elitsha libuyele kuPatriotic Front kodwa wakhetha ukuthi elomanyano ibandla libizwe ngokuthi ZANU PF. Abanye abatsha sebesithi uNkomo waphambanisa ngokubambana leZANU kodwa ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokho akusiqiniso. Ibandla leZaphu lithi uNkomo wasebenzela ilizwe leZimbabwe. Isikhulumeni sebandla leli uMnumzana Msombuluko Ndlovu ukhuluma ngalokho.
Thakazelela usuku oluka baba lokumkhumbula uMqabuko kaNyongolo uNkomo owahambayo ngelanga namhla ngomhla ka 1 July 1999. Wakuqala thina njengozaphu siyananzelela ukuthi uNkomo ubeliqhawe iqhawe lamaqhawe owakhokhela ibandla lezaphu lebutho leZipra yilasilethela inkululeko elizweni lakwethu. Okodwa okunye adume ngakho ubaba uNkomo was i-vision njalo lokubambanisa abantu baseZimbabwe.
Ibandla leli lichaza uNkomo njengomuntu owayefuna ukuvuselela amabhizimusi abensundu. Lisipha isibonelo sokuncediswa kukamnumzana Strive Masiwa ukusungula inkampani kamakhalekhukhwini yakuqala eZimbabwe iConnect Wireless.
Njalo ke usekele ikampani yabayithi iConnect Wireless ukuthi ibe khona namhlanje. Akubheke wena ubuyele ngemva uzibuze ukuthi ngabe uNkomo kamsekelanga ujahothwa nguStrive Masiwa. Ngabe iZimbabwe injani ngendaba ze-communications kumbeza abomakhalekhukhwini. Ngoba uhulumende ubengafuni ukuthi ujahalo abe le kampani enjalo. Kodwa wamsekela uNkomo ukubonisa khona sobala ukuthi uNkomo ube lombono omude owentundla. Kodwa asinanzalele njalo ukuthi ikampani kaStrive isiyenza ama-scholarship amaningi.
Ummeli wange-Central edayele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli uthi uNkomo wayezithobile njalo wafundisa abaningi ubukhokheli obuqotho obuzinzileyo.
Mina ngomunye wabantu abakhangelela kuye ubaba uNkomo. Ngiyamhlonipha kakhulu, ngiyawubonga kakhulu umsebenzi owayenzayo impilo yakhe yonke esebenzela isizwe sethu saseZimbabwe. Kuhle kakhulu akwenzela ilizwe lethu, sizahlala njalo sikubonga, sikuqakathekisa kulabanye abakhola ukuthini kayenzanga kuhle ngokusayina i-unit accord le-ZANU-PF. Angivumelani lombono lowo. Mina ngibona ngathi ngalezi nsuku abantu abaningi basebefile, basebephelile ngokufa, bebulawa igugurawundi, impilo yokuthiwa i-50th Brigade. Ngakho-ke ngalezo nsuku kwakumele kube le ndlela yokuthi konke okubikangako udlame lolu luphele.
Kodwa umnumzana Mbonisi Gumbo owebandla leMthwakazi Republic Party uthi uNgomo wayengamelanga ebambane leZANU PF.
Indaba yokuthi bese Lancaster House and even before lapha bese Lancaster House, indaba leyana yokuthi uSmith wamnika amandla nawadansoze ngithathe umgaba engekho. Yena wayekhathalela wonke umuntu, ekhathalela isizwe sonke, efuna ukuthi wonke umuntu athole ama-equal rights, njalo kungabi lobandlululo abantu bonke abeZimbabwe regardless of i-tribe kumbe i-race bazizwe bekhululekile elizweni. Kwakungumbono omuhle lo, kodwa iqiniso elalikhona ngelokuthi izandla leZANU they were always not sincere, babengekho sincere.
Umuyi uNkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazisa abantu abaningi ubuhlungu ngenxa yobukhokheli bakhe okokubambanisa abantu engakhethi umhlobo njalo engathandi ukudlakela. Ingcweti ezigcinwa ezombusazwe zithi ngabe uMgabe akamjikelanga lapho ilizwe lithola uZibuse kuyiwa kukhetho lwakuqala, ngabe iZimbabwe yathuthuka kwamagama njalo yengxenye ngabe alikho esimeni eliyiso okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, wathi sizwe abanye abantu abakhulume kumsakazi weStudio 7 ngomsebenzi kamuyi uJoshua Nkomo.
Wayengumkhokheli owasilwela kakhulu thina maNdebele. Waye futhi engakhethwanga ngokuthi mhlambe avotelwe, wayekhethwe ngokuzalo ukuthi abe umkhokheli. Ngoba ngathi uyabheka after nje ekushoneni kwakhe ubaba uNkomo, ilizwe lethu azange labuya futhi izinto zahamba kahle. Engakusho nje ngamafishane ngithi hayi, sasilayo umkhokheli. Wakubonakala ukuthi umkhokheli esasinaye wawumkhokheli owayekhethwe nguNkulunkulu. Sengasho nje ngithi hayi, mdala singalala nje ngoxolo nje, hayi sinesiNdebeleni uye umkhokheli esaba nayo. Ambona ukuthi mhlawumbe singaba naye futhi umkhokheli ofana naye.
Kumele akhunjulwe njalo uNkomo.
Kufanele kobulawayo isithombe zikababa uNkomo zihlale zikhona, ezizohlala zikhumbule lezizukulwane zibonise ukuthi ube umkhokheli wethu emaNdebeleni. Zihlale zikhona nje izithombe nje, yonke nje ibulawayo zihleli zibe khona, mhlambe nakwezinye indawo nje zaseZimbabwe kubonakala ukuthi wayengumkhokheli kakhulu emaNdebeleni kwelikaMthakazi.
Ye, nxa abantu bekhuluma bathi uNkomo wayengumkhokheli wamaNdebeleni, kodwa kuliqiniso lokho kuqiniso ngoba umdala wayengumkhokheli welizwe lonke, akunjani?
Hayi, ongakuboniyo lokho ukuthi wayengasekuthi umkhokheli, wayengaso umkhokheli wamaNdebele kuphela, wayengumkhokheli weZimbabwe. Ngoba ubona nje after nje ekuhambeni kwakhe, ekushoneni kwakhe, izinto zange zabuya futhi zaba zaba right eZimbabwe. Okusho ukuthi wayengumngasi umkhokheli kuphela wemaNdebeleni, wayengumkhokheli nje wesizwe sonke.
uNkomo Dube kumele simkhumbule ngemsebenzi yakhe emihle owayenzayo ngokukhulula ilizwe lethu leseZimbabwe. Kodwa-ke noma songasahambanga ngendlela owayefisa ngayo, impilo kumele iqhubeke iye phambili.
Ye, kodwa singathi-ke nxa sikhangela kuyiwa phambili kumele kwenziweni, ngoba kunenge uNkomo ayesithi abasha yibo kumele basebenze elizweni. Wathi vele ilizwe lingeke labhidlika ngoba abatsha bakhona, kodwa lina abatsha ungani?
Kunjalo sibili Dube, kumele sithathe lapho umdala wagcina khona siqhubeke siye phambili. Kunjalo sibili, yena indlela wayivula. Okwakathesi singabantu belizwe leZimbabwe kumele sizame ukuthi sibambisane, sithathe unyawo siqhubeke siye phambili ngempilo. Kodwa-ke benginokuzwa abantu bekhala bethi umdala wathengisa ilizwe lapha. Ngempela ukube umdala wamvume ngoba uSnell Smith wayefuna ukumnikeza ilizwe lamaNdebele ngo-1977, kube umdala walithatha, kube namhlanje asikhulumi khona lokho okwenzakalayo. Kodwa-ke iqiniso ukuthi liyahlupha phela abantu mabesebelikhuluma ngoba umdala walithatha ngempela, ngabe yonke lento leyayikho. Kodwa-ke hhayi, siyakubonga konke kwalokho okwenzakalayo. abantu mababambisane, abantu mababambisane, sikhohle ngalokho okwenzakalayo, impilo iqhubeke phambili Dube.
Petro, so uyamuzwa lapho uthi mngani uyakhuluma esithi kulabanye abantu abawathengisa yini yini.
Dube, ngizwile ngizwile le ndoda ikhuluma isho kanjalo, uyasho ukuthi abantu basho kanjalo. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngabantu abangawazi kahle umlando weZimbabwe.
Laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 abakhulume ngemsebenzi kaMoyi uJoshua Mqabo Nyongolo Nkomo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kulandela ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, inani labantu abethekelela eZimbabwe kubikwa ukuba lilakho ukukhuphuka, loba nje impi ephakathi kwele Russia le-Ukraine ilokhu iphazamisa ibhizimusi leli. Lokhu kubikwe ngumnumzana Clement Mkhwasi, umkhokheli wenhlanganiso yababhizimusi yokwethekelelwa kwelizwe, e-Employers Association for Tourism and Safari Operators, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu uMkhwasi ukwethule emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakobulawayo izolo, esithi inani labantu abayethekelela eZimbabwe labahlala kuleli abayethekelela ezindaweni abangahlali kizo zokuzilibazisa eziselizweni jikelele likhangelelwe ukuqansa. UNkosikazi Novuyo Mathonsi wenkampani kahulumende ebona ngezokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority kobulawayo uchasisa kabanzi ngalokho.
Ngikunanzelelayo kathesi ukuthi ama visitor attractions indawo zokuvakatshelwa abantu abayakhona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakho kwenziwa kuyini khonokho, sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama figures ethu ehle ikumqando, umqando lwesikhona esiphakathi kwawo kathesi wenza ukuthi ama numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo kodwa we are just a bit consoled by the number of workshops esiba nawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezindawo kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshopa lapha eBulawayo.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority eZimbabwe uNkosazana Winnie Muchanyuka uthi ibhizimusi yokwethekelela iya ithuthuka okuthabisayo elizweni. Uthi lokhu kubonakaliswa ikuthuthuka kwamanye amankampani anjengeyendizamtshina eye-Fast Jet esungule umsebenzi wokuthwala izethekeli phakathi kweVictoria Falls leMawuni kweleBotswana okuqale izolo. Umnumzana Clement Mkhwasi, umongameli wenhlanganiso emele izisebenzi ze-Tourism and Safari Operators kuleli, uthi inani lezethekeli ezisuka eRussia lehlile ngenxa yempi ese-Ukraine. Ngomfumfu, iZimbabwe ikhangelele ukuba lombukiso wehlanganani sanganayi Expo kobulawayo kusukela mhlaka 13 kusiya kumhlaka 15 Mfumfu, lapho abakubhizimusi lezokwethekela emhlabeni jikelele bayabe bezothenga bethengisa kuleli. Njalo amalungiselelo awo aseqalile kutsho abeZimbabwe Tourism Authority. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Lonyaka ngo-2022, eNorth Korea selidubule amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles angamachumi amathathu lanye 31, eyohlobo lwe-intermediate range ballistic missile eyodwa kanye lamanye amabhomba amabili ohlobo lwe-hypersonic. Konke lokhu yikwephula iziqondiso ze-United Nations Security Council. Phezu kwalokho kulembiko ekhomba ukuba iNorth Korea iqoqa ukuvivinya isikhali sempubhiso esenuclear okungokwakuqala phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo. Ngenxa yakho konke lokhu, elemelika lethu le isinqumo ku-United Nations Security Council ngonkwenkwezi esiqinisa izijeziso zenotho ezetheswa eleNorth Korea. Kodwa kusehlakalo sakuqala esiyingozi phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo kube lokwehlukana kwemibono kumalunga eSecurity Council phezu kwalolu daba. Amalunga alolu gatsha alithumi lantathu asekele ukuqiniswa kwezijeziso lezi, kodwa eleRussia leleChina okungamazwe alesabelo esikhulu kuSecurity Council ama-permanent members akwalile lokhu asenqabela lesi sinqumo. Emhlanganweni owenziwe emhlaka 8 kunhlangula phezu kwenyathelo leChina leRussia, umcebisi omkhulu kusigodlo seMelika eUnited Nations u-ambassador Jeffrey De Laurentiis uthe okwenziwe ngamazwe omabili kuveza sobala ukuthi ayayisekela imisebenzi emibi eNorth Korea. Amalunga eSecurity Council alithumi lantathu akhethe ukuthumela umbiko oqinileyo kweleNorth Korea okuthi akafuni leli lizwe liqhubeke ngohlelo lwalo lokulolonga kumbe ukuvivinya izikhali zempubhiso. Athi kumele kube lezijeziso, kodwa amazwe amabili akwalile lokhu, kutsho u-ambassador De Laurentiis. Wengeze wathi ekuqaleni kwalonyaka eleRussia leleChina amemezela ukuthi azaqinisa njalo aqhelise ukusebenzelana kwawo. Silethemba lokuthi ukuvimba izijeziso lezi akutshengisi lokho kusebenzelana osokuphazamisa izifiso ze-United Nations lezinye inhlanganiso ezijonge ukuvikela uzulu. Uqhubeke esitsho uDe Laurentiis. Elemelika selikubeke sobala kanengi ukuthi lifuna ukukhulumisana leleNorth Korea kungela migoqo. Lanamhla lokhe lizinikele kulokho. IMelika isikubeke sobala njalo ukuthi yona labangane bayo kabasoze bayekethise umfutho kuhulumende weNorth Korea, njalo bazaqhubeka ngezijeziso zabo. E-United Nations, u-ambassador De Laurentiis wathembisa ukuthi elemelika lizaqhubeka lisebenza gadalala njalo ngendlela esobala le-United Nations Security Council, abangane balo kanye lamalunga wonke e-United Nations, ukuze kuvinje uhlelo lwe-North Korea olokubumba izikhali eziyingozi lezempubhiso.
Belalele udaba oluveza imbono kahulumende wokwelemelika. Wezemidlalo wabalandeli bomdlalo owerabhi bathi balethemba lokuthi iqembu elimela iZimbabwe kumdlalo elama-Sables lizanqoba iqembu elimele i-Ivory Coast elama-Elephants emdlalweni wama-quarter finals omncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba wonke jikelele e-World Cup 2022. UPresident Jeremiah usethulela lolu daba.
Impumela yalomdlalo wama-quarter finals izakhokhelela ekuthini iwaphi amaqembu azakwenelisa ukuncintisa umncintiswano munye umnyaka ozayo oka-2023 World Cup. Iqembu leZimbabwe lingena emdlalweni wakuqala uqutshelwa enkundleni e-Stade Pierre Le Delport Stadium edelebheni leMarseille kwele-France. Ngemva kokunqoba eLenetherlands 30-7 emdlalweni wenkezo yeCurry Cup oqhutshelwe kwele-South Africa, leli qembu liqale ukuzilolonga kusukisela ngombimbitho lonyaka, kubika umqeqeshi walo onguye njalo umqeqeshi weqembu le-Old Harrarians uDerek Chiwara. uChiwara uthi ulethemba eliqinileyo lokuthi amaSebos azonqoba iqembu lama Elephants. Kodwa ke umholi wenhlanganiso elawula umdlalo lo elizweni eyeZimbabwe Rugby, uAaron Jani, uxwayisa ukubana amaSebos angayekethisi agcine ekhangelela phansi ele Ivory Coast ngoba liqembu eliqinileyo ngempela elamela izwekazi lonke le-Africa kumncintiswano wamazwe omhlaba World Cup ngomnyaka ka-1995 ngemva kokunqotshwa kwele Zimbabwe laphuma kulo mncintiswano.
Kule viki Woza Fridays lo mculi uMichael Moyo.
Sanibonani, sanibonani, ngiyajabula leli thuba engilithola njengamanje kubo bonke abantu abalalele. Igama lami elokuzalwa uMichael Dube, enganinikwa umama, ubaba yena wasekade umthokozisi. Amagama wami omabili, isibongo uDube, ngizalwa eTsholotsho konqoya. La ngizalwa khona eGoli, ngise Cosmos City. Ngicula uMaskandi album lesibili leli engilikhiphile manje. Ngaqala nge-album era kuqala ngonyaka ophelile ngo-2021 elalibizwa kuthiwa isizwe sakomthwakazi. Leli elamanje i-album lithi inyamazane ezacile, okuhama album ahamba kahle kakhulu. Ela last year bekunengoma ebithandwa abantu kakhulu ethi kancane kancane uyophumelela, ungesabi ukwenza into uthi abantu bohleka. Kube nenye ethi Jerusalema, ingoma ezayithandwa kakhulu. So nakulokhu futhi kwedlulele, abantu bakhombisa ukungithanda ngale ngoma yami ethi akashaywa umuntu wesifazane. Zingabala ngithini, ziningi impela, kusebenzekile kakhulu. Ngiyabonga i-support enginikwa abantu, ngizicelela futhi i-support engaphezu kwalokho. Njengoba sicula kanje sidinga yona i-support, so siyacela ukuthi abantu besisapote. Abafuna umsebenzi wami bengangithola ku-Facebook, ngizibiza ngumkhando ozikhandayo. Ku WhatsApp inamba yami ngizoyishiya, nakhona inamba yami ku WhatsApp engitholakala kiyo ngizoyibhala, then imbe sengiyibiza futhi ngithi 062 37 45 636. Ngiphinde futhi 062 37 45 636. Umuntu mayengabe efisa nje ukukhuluma neqhawe elibiza emculweni ngokuthi umkhando ozikhandayo, engayisabi kungithinta kuleyo number. Mayefika lapho, ngiyacela umuntu engafiki nje ethi hayi, akabeke isitori ukwenzela ukuthi kube lula, ngoba baningi abantu abafika la kimi bethi hayi, so kuba nzima ukuthi ngithini. Ma uzothi hayi kuba nzima nokuthi ngizothini, ngoba ngesinye isikhathi kuba khona uthola ukuthi ama-chat maningi, kodwa at least umuntu uma engabe efike wayichaza kuba lula kimi. Ngiyabonga kakhulu.
Watching the mama, watching the boy.
ke umculi uMichael Moyo ebesi la namhlanje uhlelo Woza Friday. Singakuhlukana isihlobo othi linike lokho kade silakho. Namhlanje amapolice asebophe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukucatshangelwa ukuthi babulala umuntu weZANU-PF. Sigqoba lapha uhlelo lwethu namhlanje, olivalisa onke isidulo.